Mahlabe Zulu abadala bathi intaba idilikile sibuhlungu siyalila ngokuthiwa liqhawe labantu bakamthakazi uMartin Dubiwa edengu town clerk yakobulawayo isikhathi eside njalo ibulawayo iphumelela kahle kangaka sithi Mahlabe Zulu isizwe sikamthakazi leseZimbabwe jikelele silahlekelwe bathi abadala isitsha esihla sidleli kuliqiniso namhlanje ukuthi ubulawayo namhla uchiwe enqono ngenxa yokuthi ubaba uMartin Dubiwa etethanda ibulawayo ethanda abantu bakobulawayo kasekho sithi lala ngokuthula qhawe lesizwe bonke abathi hamba kahle sibuhlungu kodwa siyathaba ngoba uchiye uhlakulile wathintitha waqhatha konke izenzo zakho zikulandele sikhala lemuli yakoMartin Dubiwa labantu bakobulawayo lesizwe sikamthwakazi jikelele sithi qhawe lala ngokuthula.